abathelane labesifazane namhla sixoxa lomqondisi wenhlanganiso yeSouthwest Region Gender Network unkosikazi Chelesile Nyathi. Sicubungula ukuthi inhlanganiso yakhe incedisa njani umphakathi.
Okhulumayo lapha noChelesile Nyathi bambiza abathi Chele. Izinto esizenzayo njengale inhlanganiso okunye kwakhona kugoqela information dissemination kuwonke nje ama-developmental areas.
I-region izigaba elisebenza kuzo yiziphi njalo khathesi kuyini eliphatheke ngakho?
Sisebenza ku 5 out of 10 provinces of Zimbabwe, namely Bulawayo Metropolitan, iseMathebeleland South, iseMidland, iseMashingo. Lama lenhlelo ezitshiyeneyo esizenzayo kulolu nhlelo esizenzayo okuthiwa yi-Spotlight Initiative esikhangela khona okwezinto ze-GBV, gender-based violence, khangela ama-harmful cultural practices. Sibuye futhi sisebenze sikukhangela izinto ze-local governance, ze-service delivery kumathebeleland South le-Midlands.
Manje khathesi siyabona ukuthi kule gcikwane leli le-coronavirus lisebenza njani njalo kuliyake likhangele yini okuhluphayo ngalesi sikhathi okungafana la ukuhlukuluzwa ezindlini kumbe ukuthi abantu baphatheke njani ngalesi sehlakalo.
Igciwane leli le-corona kunenge esikwenzayo okwakhathesi ngoba sinanzelele ukuthi igciwane leli liya-affect-a obaba nabomama differently. Sikhangelile sabona ukuthi siyahambisa ulwazi kuma-communities, sisebenzisa ama-structures esilawo kuma-communities. Njengoba ngithe siyi-network, sisebenza sila ama-community-based organizations ethu. So siyadisseminate information. Njengoba siyananzelela ukuthi futhi i-information ilokhu okwenzakala ngeku-COVID-19 pandemic okunye okuphuma ku-social media kusene kungaso information eqondileyo. So siyabona ukuthi omama futhi ngalesi sikhathi bayahlukumezeka le-gender-based violence isisibaningi. Even futhi nabomthetho ngoba kuye kwaba ne-issue eyenzakaleyo e-Culture Park eyakosisabango-2 njengenhlanganiso leyo sikwenye-forum futhi okuthiwa i-Materland Forum sakubhala i-statement ku-Zimbabwe Human Rights Commission ngendaba yokuhlukuluzwa kwalabo mama ababili abahlala e-Culture Park abachaywa kabuhlungu namapholisa abavalelwa bengelacala. Yethi bedinga izinto ababesiyathenga nje. So sabona ukuthi yizinto ezingabaphathi kuhle. So ku-COVID-19 sinanzelele ukuthi omama baphatheke kanzima ikakhulu ku-lockdown ngoba abantu abangomama abaningi baku-informal trading kabasela ndlela yokuzisiza. Siyasebenzisana lezinye inhlanganiso njengoba siyi-network ukubona ukuthi abantu bayathola ulwazi oluqondileyo lokuthi baphathwa kuhle, ama-rights abo ayakhangelwa, amalungelo abo. Abantu ama-message amaningi ngomama, so-ke igciwane leli lakho ukuthi balibahlukumeze kakhulu. Futhi siyananzelela ukuthi ama-expectations amaningi okuthi women and girls yibo aba-responsible for doing ama-domestic chores, ama-sick care family members, kubafaka ku-higher risk of contracting the deadly coronavirus compared to their male counterparts.
Bakhona eliyake libancede ngalokho elikwenzayo njalo libona njani ukuthi elikwenzayo kuyaphathisa umphakathi?
Esikwenzayo kuyaphathisa kumphakathi. Siyabe si-raise i-awareness yokuthi khona ama-safety agents should adhere to the constitution engahlukuluki ama-vulnerable groups unnecessarily. Njengoba ngikhulume nge-gender-based violence, siya-refer kuma-safety net, kuma-counseling institutions. Abanye sisebenza labo baku-counseling, kule hotline bakhona yebo esesibancedisile during the COVID-19 pandemic. Olunye uncedo olubambekayo ngoloku-distributha i-PPE kulabo abangelayo kuma community esisebenza sikuwo.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Chelesile Nyathi, umqondisi wenhlanganiso yeSouthwest Region Gender Network. Sixoxelaye ekobulawayo. Asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha uhlelo oluphathelane labesifazane.